ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 24 kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli bezanu PF bavikwa betshaye babulala amafastela emota yakunyaratso ebithwele isidumbu sikamnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani, yena obhubhele entolongweni eHarare ngemva kokutshaywa ngamapolisa.
Sakukhuluma thina ukuthi amabutho engavele liwaselebrethe engene libuze ngezindlela eziphambene nomthetho. So uzawakhontrola njani abafundisi bengene emthethweni? So sokutshengisa ukuthi amandla avela kubani. Asesisekelweni sombuso kumba kunangakwa kumba kulabo abayibo abadrayiva i-Command Agriculture.
Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bathi akulalutho abaluphambanisayo ngokusebenzisa amabhiliyoni amathathu amadola emelika ukusekela uhlelo lokulima olwe-Command Agriculture.
Ngenxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke, abantu betshaywa, benyamalala, bebulawa. Kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba nenhliziyo yokuqhubeka esincede. Izijeziso zenotho yikutshela laba babusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wento omuye.
Lamhlanje siqhubeka sihlaziya umkhankaso wokuthi izijeziso ezethethwa iziphathamandla zezanu-PF kumele zesulwe na kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZANU-PF lamuhla bavikwa betshaye babulala amafastela emota ebithwele isidumbu sowesilisa osakhulayo obhubhele entolongweni eHarare ngomgqibelo ngemva kokutshaywa ngamapolisa umnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani. Imota yakunyarazo funeral parlor le ibisuka emochari ilubhekise endlini yomdeni kaTamangani ezengeza lesidumbu sakhe. Abasekeli be-MDC ekade behamba lesidumbu bathi bamiswe ngabasekeli beZANU-PF endleleni baqala ukubajikitshela ngamatshe batshaya le mota yesidumbu. Imifanekiso ebonwe ngumsakazi weStudio 7 iyakufakaza ukuthi ngempela wonke amafastela emota yesidumbu le atshayiwe afa. Isiphathamandla seMDC umnumzana Obey Sithole uthi bahambe bayamangala enkambeni yamapholisa eChitungwiza kodwa amapholisa alile ukuvula icala. Lanxa kunjalo isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo utshele iStudio 7 ukuthi abe-MDC laba kumele bayemangala emapholiseni. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa lezinye iziphathamandla zebandla lakhe bahambe bayakhalela umdeni kaTamangani namuhla. UTamangani ungomunye wabaphila ngokuthengisa ezitaladeni abalitshumi lanye ababotshwe kumaviki amabili edluleyo besetheswa icala lokutshaya ipolisa. Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bathi akula kuphazamisa abakwenzayo ngokusebenzisa amabhiliyoni amathathu amadola emelika ukusekela uhlelo lokulima olwe-Command Agriculture ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018. Bathi bakwenza lokhu phansi kweziqondiso zikahulumende lanxa bengatholanga imvumo edalele ephalamende. Kubika uMavis Gama.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemnumzana Tendai Biti uthi lokhu kwakungaphandle womthetho.
Yiwuphi umthetho owusebenzisileyo wena ukwephula isigaba 115 sesisekelo sombuso? Usebenzisa imali engaphandle kwaleyo eyehlelwayo ngaphansi kwebhajethi kungekho ukutholisa imvumo labedali lephalamende.
Kodwa usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uqina ngelokuthi lokho kungumlando wabogatsha lwezemali.
The mandate for those expenses that you've said.
Wonke lokho okushoyo phezu kokusetshenziswa kwemali yelizwe bekuvelela kumphathi intambo wezogatsha lwezemali, yena ochazwa ngokugcweleyo ngumthetho we-RBZ Act ukuba uminista uzokuvumela hatshi iziphathamandla zalolu gatsha. Kodwa nxa umphathi intambo washo okwakumele kwenziwe, mina okwami ikulandela lokho engikutshelwayo njengalokho okushiwo ngumthetho we-Reserve Bank Act.
Follow the minister's instructions.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uthi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akumangalisi.
Akumangalisi lokhu ngoba thina sakukhuluma vele isikhathi abantu bematsha begcwala izitarada. Amabutho engavingaveleli wacelebrate engene libuse ngezindlela eziphambene nomthetho. So uzawakhontrola njani bafundisa ukuthi bengene emthethweni? So sokutshengisa ukuthi amandla vela kubani. Asesisekelweni sombuso kumba kuMnangagwa kumba kulabo abayibo abadrayiva i-command agriculture ophelesizwe ngobala engisa phrase.
Ugumbo uqhubeka ethi konke lokhu osekusenzakala yisibonelo sokuthi ilizwe selibuswa ngabakubutho.
Ngiza kuqondisa emuva kuma-research esike zawenza thina lapho ekade sikhuluma ukuthi ilizwe lethu leli seli under okuthiwa yi-securocratic state. I-securocratic state ibuswa ngamabutho kodwa eyethu leyi it is ihlukene lezinye ngoba eyethu leyi amabutho aqala abambi iphathi khathi esebambi iphathi asesebenzisa iphathi ukwenza yonke into. So elizweni lapho elibuswa khona ngamabutho kube kwathi amabutho angumthetho wona ngokwawo yiwo angumthetho omkhulu kulabo bonke. So alulekona ukuthi abakhulu bamabutho labo uma bele interest yabo njengokhomanda agriculture anti liyakwazi ukuthi babazibambileyo lapho bona bazibambe khona akula mthetho ongakwazi ukuthi banqabele.
Abekomidi le bethule impumela yokuqala yophenyo lwabo abalwenze bekhangela indlela abebhanga likahulumende ele-RBZ ebeliqhuba ngalo umsebenzi kwezokusetshenziswa kwemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Iningi lithi uhulumende weZimbabwe kumele ahloniphe amalungelo oluntu alwisane lenkohlakalo phakathi kweziphathamandla zakhe andubana kukhulunywe ngokwesulwa kwezitsheziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe angentshonalanga. Kubika u-Albert Ncube.
Laloba iningi livumelana ukuthi lezi zijeziso sezibisela muva intuthuko elizweni, uzoluthi kungumlando kwahulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu ukuze engajeziswa yilawa mazwe. Uzulu weZimbabwe ukhuthazwa nguhulumende ukuthi abuthane endaweni ezijiyeneyo kusasa ukuze athaye itoyitoyi etshengisela ukukhonona ngezijeziso zomnotho ezetheswa iZimbabwe ngesikhathi sombuso kwayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe. UNkosazana Lungile Masuku isakhamuzi seGwanda uthi urhulumente weZimbabwe kumele aqala azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Kuningi laba abakukhangelayo kumele siwulungisise esisehluleka ukulungisa njengelizwe. Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions. Kathesi ungakhangela izakhi yona leyo iyaqalisa ukuthi ibambe ama-corrupt officials. Uzi umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. ukhangelo NASA ezasezidliwe ezadliwe, but still thina sabelokhu esiblame ama-sanctions.
Amazwi akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla othi izijeziso lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe.
Uhulumende lo kumele akunanzelele ukuthi umhlaba uthi amalungelo abantu asemqoka kwakho konke, ngobana akulanto engenzakala amalungelo abantu engenziwanga kuhle. Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke, abantu betshaywa, benyamalala, bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba nenhliziyo yokuqhubeka esinceda. Izijeziso zenotho yikutshela laba babusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF uyakulandula lokhu. Uthe lebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe umhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi, sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe. Ngoba ukuthi abantu bazi baphile ikubana belabudlelwane lamanye amazwe, ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijezo zenotho lezo, ngokubona kwami nabona kwizijezo ezivele zingafanelanga ukuthi ngabe zikhona, but sele ukuthi indaba kona basukume mama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane, kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwethesele eZimbabwe izijeziso.
Balelungelo njengamazwe azimeleyo ukuthi bathi asidlelani lozibani o lozibani kungenxa yendlela aphatha ngayo yo ama-citizen alelo lizwe. Kufana neZimbabwe nayo inelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize, kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
Unkomo ugcizelele wathi uhulumende wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe kakhulu bahlutshwa nguhulumende wabo, sokungathi sokulobusela obuningi obenzakala kuhulumende. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Uhulumende wakuleli wethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka 25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini, ukuze bathole ithuba lokutshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlolisisa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bathini abesifazana ngomkhankaso wokuthi kumele zesulwe lezi zijeziso? Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende kwele India lapho ibandla elibusayo ebelikhangelelwe ukunqoba ngesilinganiso esikhulu iveza ukuthi leli bandla ligcine lithola izihlalo eziningi ezigabeni zentshonalanga, njalo lathola ezinlutshana ngenyakatho. Inhloko kahulumende uNarendra Modi ubikwa engajabulanga kangako ngalimpumela ngoba imehlisela amandla akhe okubusa. Umongameli wele Lebanoni wethule umbiko obalulekileyo emsakazweni kamabonakude ethembisa ukuhlala phansi labatshengiselayo bekhonona ngokutshabalala komnotho. Uthi bazakhulumisana baxazulule lolu daba. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols lomeli weEuropean Union umnumzana Timo O'Connell vathi ukutshengisela okuzaqhutshwa nguhulumende weZimbabwe kusasa phezu kodaba lwezitsheziso akusoze kuguqule lutho nxa uhulumende weZANU-PF engaqhubeka esephula amalungelo oluntu njalo engahloniphi umbuso okhululekileyo. Abameli be-EU abemelika labe-EU vethe saiziphathamandla zeZANU-PF izitsheziso zenotho eminyakeni engamatshumi amabili edluleyo vezethesa umlando wokubusa ngodlame lokuqilibezela kukhetho. IZANU-PF ithi izitsheziso lezi zilomthelela omubi kuzulu weZimbabwe jikelele njalo yizo ezibulala umnotho. Kodwa u-ambasada Nichols uthi okubulala umnotho weZimbabwe inkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende egoqela ukuntshontshwa kwemali yohlelo lwe-Command Agriculture ephezu kwe-$3 billion. U-ambasada O'Connell laye uthi uhulumende kumele aguqule izenzo zakhe nxa efuna i-EU yesule izitsheziso. abeZANU-PF babikwa sebelobele izikolo amanyuvesi kanye lengatsha zikahulumende besithi umuntu wonke kumele aphatheke kuhlelo lokutshengisela lolu kusasa. Le yinto exothozwa kakhulu ngabaningi besithi yisibonelo sokwephulwa kwamalungelo nguhulumende okuqhubekayo. Ukuhlaziya udaba lwezitsheziso lolu sixoxelo meli weBinga North edalele parlamente njalo engowe MDC umnumzana Prince Dubeko Spanda endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Wena ungumuntu weZimbabwe ongakuboniyo ukuthi ama-functions asuswe, ufuna ukukholisa ngokuthi ama-functions abe khona, ubusuthola lokho okufunayo ngokuthi abantu bahluphekile. Azange libiye ligiqiya kuphela ilizwe leli, yikho kumele sikwazi khonokho. Ungakhangela abanye abantu bayi-sacrifice abayifakayo, abaye basacrifice kungakanani ukuthi ilizwe leli lize libuye. Abanye abantu bethengisa ngaleso sikhathi, nakathesi bona ababathengisa babona yibo abalokhu bebhizi belokhu bezama ukuthi bethengise ilizwe ngendlela enjengetispoon yethukela. Into ezingaso zivumeleke noma ungaziye ngaphi. Ngesikhathi sekukurawundi abantu bathebhelelendi babebulawa bulawa ngesikhathi nezobekhathisa umgabi inkolo yamabhiza amathiwa njalo namhlanje yiwasithi ngakufa abantu ababili abathathu kube wathi izobe sebebangumsweyi umsindo kodwa izolo bebengathi kube kubulawani kube kubulawa abantu kube kubulawa izinto asisoze sibuyele emuva silikusho nabantu abanindezeli abanye abantu basetshenziswa abacindezeli kusekugcekeni okukhanyayo.
Kuthiwa lithengisa ilizwe ngethukela babusibanda.
Ugawule yabona ngiyabona ukuthi sebuyelile laphana esimeni sakhe esimeni sabo labanye bakhe othinotimba labanye abafana naye abacabanga ukuthi khona nxa kuyikuthi kwaba nesikhathi lapho abalwa khona belwela ukunibezelwa sokusitha ukuthi sonke sesiyakuba ngabantu babo leso sikhathi kasisekho. Khathesi i-insurance esiyenzayo njengamaZimbabwe zokuhlupheka esikwenzayo khose kudlule lokhuyana esakubonayo ngesikhathi ngenxa yalokho-ke Gawule ngicela ube kwazi wena nabanye bakho ukuthi hhayi akulamthengisi umthengisi nguwe ofuna ukuthi wena ubona abantu bebelokhu behlupheka amanye amazwe elokhu ephumelela lina lilokhu lisidla licupha kungenalutho abantu abalutholayo bese lisethusela ngokuthi lina lalwe lilizwe njalo kathesi nxa sesithi amalungelo ethu liyawephula phele sithi lina hhayi thina sesingabathengisi asisoze sikuvume lokho.
Naso babu kauli.
Aba tengisi vele, aba sozi vele mugu tengisa nichone skat senti wale kona wa tengisi. Unkomo wakamba, wacho nini zanu pie, zamu lande nunkomo. Umuangwa zonga zame lande nunkomo umtengi nicho kutuina. Umuangwa zame lande nunkomo unkomo wanilwe ni kukunu nizwe lengi. Unkomo ngiwa koke lai. Umuangwa kwa lawa wakwe chenu kubulawa. Pese soba nani, belwe ni kukunu nizwe lengi. Ho ngapi wena.
Akula njaba no kuti ngangi ngapi mina. Ansisi sinisi ya mamani uraiti patili zweleli kakuchu kuti ngelako wena wake wabhekela ukufa ilizwe leli ngelethu sonke dawule ngicela ube kwazi ukuthi leli lizwe kalisilo lakho nabanye labana ababhekela ukufa nakatesi bakhona ababhekela ukufa nguhulumende wakho so nabo lelo lizwe ngelabo labo banamalungelo afana nawakho ukusitela owakwenzayo kungasiteli lokhu esikufuthwa esikufisayo njengelizwe akusoze kwasisebenzela.
Babu Kaule, inkulumo ezikhuthazwa ngabantu phakathi kweZANU le MDC ekababuchamisa uyazisekela yini?
Ngiyazisekela kakhulu ukuthi akukhulunyiswani labo bantu abafuna ukuthi kukhulunyiswane. Ngize ngithi o bakithi uTswankirayo wahambelani masinyane washiya iphathi le isezandleni zabantu
uTswankirayo bamukulalelani masinyane ungathi wahambelani masinyane
wahambelani
masinyane
abaphetheyo naba abantu abalambele ukubusa abalale ebusuku lemini bekhumbula ukuthi umbuso uzabakibo ngendlela ezingengayisizo. UTswankirayo wayekhangelile ngesikhathi esane sedlulayo wathi abantu bakithi bayahlupheka, wavuma ukusebenza labo mkazi. Namhlanje mina liyabona abantu bayahlupheka, liyakupholisa khonokho lifuna kwa ama-demonstration ngenxa yokuthi liyasetshenziswa ngabantu ngabathengisi abathengisa ilizwe.
Uqina ngokuthi liludlawu uyamuza ubaba uGawule Sibanda.
Awu Gawule ngimlalele kodwa uGawule mina into engiyaziyo yikuthi lecholotho konke bayamazi lokuthi unjalo uyathengisa. Nangu usethengisa ilizwe abantu bakibo babhizi bayahlupheka kathesi bensecholotho akula mazi echolotho akula kudla echolotho yena sesuka khonapho secabanga ukuthi khona yithi esithengisayo. Thina kazange ke siyale ukuthi kakukhulunyisayo. Ngoba isiphetho esikhona ukuthi nxa kuyikuthi wena sikutshela ukuthi hayi ndoda wehlulekile kufuze kube letafula lapho esiyakutelela khona ukuthi hayi lapha wehlulekile. But nxa kuyikuthi thina singabe sikhuluma singale lawe ukhuluma ule kungani wena kawuzwa lokho esikutshoyo lawe angani asikuzwa okutshoyo akula lutho luyaphutha. Okufuze kuphutshe ukuthi khona izanu p f ogawule kabalahle wona lowo mkhuba wabo ucabanga ukuthi lokhu ngokuyi-tuckshop kwabo okuthiwa yiZimbabwe. Zimbabwe ngeyethu sonke ngabanye sikhuluma sithi badakula lokhu okubi vumanini siyehlangana hayi khona ukuyahlangana nalaba abahamba nani okungamaphathi kwenu lokho okuncane lokho elihlangana nakho lilodwa asisoze thina sakuvuma. Lina liyakwazi Gawule ukuthi khona ibandla eliyilo elikholelwa ngabantu abaningi eZimbabwe yiliphi? Ibandla le-MDC elikhokhelelwa ngubaba uThamisa. So kuthona lisiyakwedisa nabomaduku nalwana udredithwa ngubani lohlabelayo akusoze kwasinceda
lutho. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalele parliamente njalo ngowebandla le-MDC ubexoxa endawonye lo mnumzana Belief Gawule owebandla leZANU PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthaze amankampani akwele Russia ukuthi azevula amabhizimusi eZimbabwe ngoba umnotho welizwe usalele emuva ngenxa yezijeziso athi zetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetsheya. Umnangagwa uhlangane labo somabhizimusi laba eceleni komhlangano we-Russia Africa Summit ogqitshwe namuhla kwele Russia. Izolo inkampani kaloliwe eyewagonzo of Russia ibikwa ilobelane isivumelwano le-National Railways of Zimbabwe esokuyincedisa ukuvuselela izitimela zayo. Ngakwelinye icele inkampani ye-Russia eyeRailcar ibikwa izancedisa eleZimbabwe kunhlelo zokuthuthukisa ezokulima lezokwenjiwa kwamatshe aligugu. Lokho kubikwa kuvezwe ngumkhokheli walenkampani umnumzana Dimitri Mazepin ekuhlanganeni kwakhe lomnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Nsunungulimbongolwane ingcwethi kwezombusazwe.
into esiyaziyo njalo elokufakaza ukuthi sonke isikhathi uma umlangazwa eyaphandle uhamba labangane bakhe ukwenzela ukuthi babe yibo abahlanganiswa yilaba abasomabhizinisi kwamanye amazwe bahamba besithi bamele eZimbabwe kodwa nxa sebuya lapho babuya bephethe esingathi izivumelwano ezizanceda amakampani alabo abangabangani bakhe umnotho lezo uyalokhu uthuluza siyakwazi ukuthi isakunda ibiphethe lo muntu ecommander structure ngenye indlela njalo yokuletha enye ikampani kumbe yona leyo sakunda ukuthi ithathe njalo enye imali ezaphiwa imali yokubolekwa ibolekwa kweleZimbabwe ngamagama abantu abaseZimbabwe kodwa izathatha idliwe indlela ezifane zabantu abalutshwana abayiwo abangabangani bakhe mnangabo.
UyiZimbabwe yodwa ungasoze kuyisebenzele yini kumbe ngamazwe wonke e-Africa njengoba sibona ukuthi yi-Russia Africa Summit.
Bahamba behlangana le-Russia kuthiwa i-Russia Africa Summit. Kodwa ngase bekhuluma le-Russia bakhuluma bengamazwe ngamazwe abakhulumi beyi-Africa. Lokho kwenza ukuthi ilizwe ngalize lona lodwa lifana nochithole elikutholayo kwele-Russia or livumelana ne-Russia ukuthi yona liyancedakala kanjani. Bakhona abanye abakhokheli kwele Afrika sibabonile abasebenzela amazwe abo ukuthi athuthuke uma sikhangela kwele Rwanda kulo bufakazi ukuthi njalo lanxa bebuswa ngendlela ethile kodwa kuyathuthuka siyakubona kodwa ngobuningi bamazwe e-Afrika abaningi baye lapha e-Russia abamelanga i-Afrika bamele iimuli zabo so siyazi ukuthi ngokuningi i-Russia yiyo ezathola okuningi kwele Afrika kodwa abantu be-Afrika bazi ukuthola lutho.
Sesicubungula bona ubudlelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe lele-Russia ubona ingani kungaphuma okuningi yini
khona lokhu kuyaphuma ngalo kulo bugqodi ngendlela okukhulunywa ngayo ngoba siyazi ukuthi i-Russia yona ivele nge-technology singakhangela ngembali yayo ivele ibisebenza lamazwe e-Afrika ngesikhathi ulwelwa uzibuze kodwa manje siyazi ukuthi khona i-Russia isesimene sokuthi iyancintisana ne-America ukuthi ibe lokhu ekhona i-influence kwe-Afrika.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bavikwa sebedinga imisebenzi kwamanye amazwe afana leSouth Africa, iAustralia lamanye achiyeneyo. Odokotela laba bathi kabaselandaba lokuza kwenziwa nguhulumende. Bathi kulamazwe amanengi afuna ukubaqhatsha, ngakho abanye babo sebetshile umsebenzi, kube labanye abalokhe vele themba lokuthi uhulumende uzakhuphula iholo labo. Odokotela basanda gqiba izifundo laba lesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende sebelenyanga phose ezimbili bekhalale umsebenzi. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Abasekeli bezanu PF babikwa betshaye babulala amafastela emota yakonyaratso ebithwele isidumbu sikamnumzana Hilton Tafazo Tamangani yena ubhubhele entolongweni eHarare ngomgqibelo ngemva kokutshaywa ngamapholisa. Lekhumbule luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matuka Nduna abafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.